Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukwandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-14 Mpandula 2023 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu ukhala ngokucitshwa mahlayana kwamandla kagetsi osokusanda kulezi nsuku.
Kulusizi ukubana ubaba lo ophethe ilizwe wathe khankasa wathembisa abantu ukubana amagetsi kasenakuzahamba. Kodwa okwenzakalayo kulezi nsuku amagetsi ayahamba okudanisayo.
Inhlanganiso yomanyano wamabandla ancintisa kukhetho ePollard ithi isizimisele ukuqalisa umsebenzi wokucebisa uhulumende ngemva kokhetho olwedlulweyo.
Iproblem ekhona nama-politicians amaningi ikuba lokhe bethembisa abantu ukuthi kuzaba lezinto ezizatshintsha. Kathi-ke ngoma ndiyo ndiyo ngesishona.
Inkokheli yebandla le-CCC iqhubeka ikhala ngokuhlukuluzwa nguhulumende kulandela ukubotshwa komsekeli wesikhulumeli sebandla umnumzana Gift Ostalos Siziba izolo ebusuku waphinda wakhululwa.
Bala macala
iZANU-PF iparty engafuni i-violence and i-message leyo umongameli i-message akade ikhuluma nolanguba uwapha marali.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. UZulu ukhala ngokucitshwa mahlayana kwamandla kagetsi osokusanda kulezi nsuku lanxa nje umongameli Emmerson Mnangagwa ebetshela abantu ngesikhathi ekhankasela ukhetho ukuthi udubo lwamagetsi soluyimbali yayizolo. Abamabhizimusi labo bathi ukucitshwa kwamagetsi lokhu sokuphazamise kakhulu amabhizimisi abo. Emalukijini kobulawayo izolo amagetsi abikwa itshone engekho uthi lapho abuya khona phange acitshwe abantu bengakenzi lutho. Inkampani yezesa ithi udubo lolu lubangelwa ukuthi kulesitiji esiphehla amandla kagetsi esifileyo ewange esasisalungiswa. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lolwela ilungelo loluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo okhokhela njalo inhlanganiso ye ibheju likaZulu.
Kulusizi ukubana ubaba lo ophethe ilizwe wathe khankasa wathembisa abantu ukubana amagetsi kasenakuzahambe. Kodwa okwenzakalayo kulezi nsuku amagetsi ayahamba okudanisayo. Ngikhuluma nje lamhlanje eluveve kwabalanda avuke ngekho. Ngikhuluma nje enkulumane ntambama abe ngekho. Indawo ezijiyeneyo suka uzuzofika kubo magwegwe bekungala magetsi. Okutsho ukuthi ubaba lo wayekhankasa wayedinga nje ivoti eyokhetho kodwa ekwazi ukuthi hayi abasoze bekwenze ngokupheleleyo. Abantu bagadiswa indiza yamahlanga kuliqiniso khonokho. Emnothweni kankhulu avele ukuthi basakhumbula ukuthi bona basezikhundleni ukuthi bethuthukise ilizwe kwezomnotho. Mbona ngazathi baca abantu basezikhundleni ukuthi bethole izimota, bedrive imota ezinkulu, bephile impilo emnandi, bethatha abantu abahobe bafake ezikhundleni, bethatha ilizwe benze into yabo. Yike ngicabanga ukuthi yikho sokusemakhanda abo ngoba uma ilizwe amagetsi etshona engekho kutho ukuthi lo mnotho welizwe kawusoze uthuthuke ngoba umnotho welizwe wonke uhamba ngamagetsi.
Udaba lomnotho okhuluma ngalo, yebo abantu abaningi bayahlupheka bayakhala bathi hayi impilo inzima izinto kazimanga kuhle. Alubana uthe wamcebisa uhulumende engaluphatha njani ukuze impilo zabantu zithuthuke umnotho uthuthuke, kanti lo daba lwamagesi lalo lungalungisiswa njani?
Ucebisa abantu abalendlebe zokuzwa laba abakuzwisisayo ukuthi kufuze bezinothise. Kodwa singakutsho ukuthi abantu abafuzanga behlale emnyameni akube lamagetsi ukuze umnotho welizwe uphakame. Bekele ukuzicabangela bafakwe ezihlalweni ukuthi bethuthukise impilo yabantu kumbeni bazifake ezihlalweni besithi basebenzele abantu abakwenza.
Lo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo okhokhela inhlanganiso elwela ilungelo loluntu ibheju likaZulu obexoxa le Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Inhlanganiso yomanyano wamabandla angcintisa kukhetho e-Political Actors Dialogue kumbe POLAD ithi isizimisele ukuqala umsebenzi wokucebisa uhulumende kulandela ukhetho lwedluleyo njalo ixwayisa bonke abanganqobanga kulolu khetho ukuthi balethe imbono yabo ndawonye ukwenzela ukuthi ilizwe liqhubekele phambili. Egcotshwa ukuthatha isikhundla umongameli Emmerson Mnangagwa wathi uzasebenza le-POLAD yona elamalunga ancintisa kukhetho lokudinga umongameli. Ibandla le-CCC eliphikisa impumela yokhetho liyawusola lumanyano lisithi ulobudlelwano lebandla elibusayo elezano PF. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungqoqo usithandekile emhlanga weStudio 7 ayiqhubela unkosikazi Lucia Matibenga, ilunga le-POLAD njalo engumsekeli kamkhokheli womanyano weZimbabwe Coalition for Peace and Development eyancintisa kukhetho.
I-POLAD vele iyasebenza, isebenza ezintweni ezingu-2. 1. Ukwenzela ukuthi abantu nxa sebeqedile ukugijima kuma-elections babe lethuba lokuhlala phansi behlalisana phansi bebonisana ukuthi mina lami ngangigijima ngiyi-president, lami bengilombono wokuthi kweze economy ngizayenza so, kweze health ngizayenza so. Abantu bahlale ndawonye babonisane bakhulumisane ngengqubela phambili yelizwe lakho ukwenzela ukuthi impilo yabantu makhaza ibe ngcono kwelakithi. I-POLAD mina ngiyayinqoma, ngiyabatshayela ihlombe amadoda labo mama kade beku-POLAD ngoba batshengisela i-maturity in politics, batshengisela ukuthi they can do politics of tolerance. This politics of toxicity ayisisi ndawo. So mina hayi laba bathi imali iyaphela ekabani. Kada nje sayenza ama-elections kusetshenziswa izimali, vele ipolitika isebenza ngezimali.
Kambe kungenziwani njengoba abanye bephika impumela yokhetho?
Iproblem ekhona nama-politicians amaningi ikuba lokhe bethembisa abantu ukuthi kuzaba lezinto ezizatshintsha. Kathi-ke ngoma ndiyo ngesishona okwakhethwa ngabantu yikho esesiphatheke lakho khathesi. Kuma-local authorities izibi ezingabuthwanga, impompo ezingelamanzi, idorobha elinjengegweru elingelama-traffic lights, yikho esakukhethayo thina isizwe. So asihlaleni lakho khona lokho esikukhethileyo. Ukunational ukhulunile ezomnotho, ngoma ndiyo yikho okwakhethwa ngabantu abaphuma bahamba bayavota mhla ka-23 August. Singahlala silokhu esitshela abantu ukuthi kuzatshintsha. Ye sizatshelisa daki akula legal basis eyokuthi khona nxa abantu bengazwisisani le mpumela yokhetho kuzangena uzibanibani ubaba we-next door abuye ayenze lokhu lalokhuya. Lapha kule mithetho andibana laba ababesola ama-results bebelawo sibili bayakwazi ukuthi kuhanjwa ngaphi. Kuyahanjwa emadaleni, kuyahanjwa kuyavulwa imeterial ye-election kubalwe njalo. Manje nxa umuntu engahambi ubuseya tshona uthembisa abantu ukuthi anzi dongiri chapinda nepaburi retsono. Ama-politicians mele sichiyane lo mqhuba wokuqambela abantu amanga. I-election seyabuya seyadlula, abawinileyo baqanjiwe. So khathesi kumele sikhangele phambili laba abangaphumelelanga umsebenzi nangu ukuthi-ke likhangele lihlolisisa linika amacebo kulabo abawinile libona ukuthi ilizwe liyaphambili. Lokhu kuba lokhe 5 years sikhuluma ngama elections singene kwamanye 5 years hayi kutshengisela ukungaqoqeki kwabantu beZimbabwe especially ama political leaders ngamatsotsi bafuna ukuba lokhe bedlala lengqondo zabantu. Khawulani yekelani umqhuba onjalo. Kelani nabantu iqiniso. Sagijima, sadliwa, kwangena uzibanibani. Finish. Sokwenziwe. Abawinayo bawinile. Sokuyiwa phambili kwele Zimbabwe.
Lo ke ngunkosikazi Lucia Matibenga, ilunga lenhlanganiso yePollard njalo engumsekeli kamkhokheli womanyano weZimbabwe Coalition for Peace and Development obeqoqa icingweni losithandekile mhlanga weStudio 7. Inkokheli yebandla leCCC iqhubeka ikhala ngokuhlukuluzwa nguhulumende kulandela ukubotshwa komsekeli wesikhulumeli salelibandla uMnumzana Gift Ostalo Sisiziba izolo wasephinda wakhululwa. Amapholisa ethesa uSiziba icala lokuphehla udlame ngemva kokwethula umfanekiso olotshwe ukuthi we fear for call kumbe asesabi lutho enkundleni yokuxhumana eTwitter. Kwaba lobudlwangudlwangu phandle kwenkundla lapho kwakudlala khona iqembu leHighlanders leDynamos uSiziba engakethuli lumbiko. USiziba kuthiwe aye emthethwandaba kusasa. Lokhu kwenzakale ngelanga umthethwandaba ukhulule omila iSunningdale edalele ePhalamende ngoibandla leCCC unkosazana Maureen Kadlemaunga obesetheswa icala lokuzama ukubulala elilahlwe ngumthethwandaba othi akula ngitsho lobufakazi obukhona. Intatheli izindaba eStudio 7 uMavis Gama ubesemthethwandaba izolo wasethulela loludaba ngokugcweleyo eseHarare.
Igqwetha likankosazana Kadlemaunga umnumzana Harrison Nkomo utshele iStudio 7 ukuthi umtshutshisi weHarare uhlole amaphepha omsolwa wathola ukuthi akula bufakazi bokuthi wadala icala.
We have been here since morning and the prosecutor general has looked at the papers and there's come to a conclusion that
besilapha kusukela ekuseni njalo umtshutshisi omkhulu wakhangelile amaphepha wasebona ukuthi abukho ubufakazi obutholakala kuKadlemaunga kulokho aselwa kikho. Ngaleso sizathu ke usekhululiwe.
Ekhuluma lentatheli izindaba ngemva kokukhululwa kwakhe uKadlemaunga uthe kuyamangalisa ukubotshwa kwakhe izolo lamanye amalunga e-TCC amabili uCounselor Clyde Mashojera lomnumzana Dawudi Jusabu abetheswa icala elifanayo.
It's that moment where our system has been exposed for its inefficiencies that such charges
leso sikhathi lapho inhlelo zethu ziye zalulazwa ngenxa yokungasebenzi kahle kwazo ukuthi amacala anje afakwa emuntwini bungekho ubufakazi obuhlanganisa lowo muntu lalelo cala loba indawo elidalelwe khona.
Abathathu laba abamangalelwe emapholiseni kulandela ubudlwangudlwangu obenzakala ngosuku lokhetho eSunningdale lapho okulabantu okuthiwa bazama ukubulala owayencintisa kuleyo ndawo emele ibandla leZANU-PF. Amapholisa athi bazama ukuchisa imota eyayisetshenziswa ngamalunga ebandla leZANU-PF. Ibandla leTCC liyakusola kakhulu ukubotshwa kwamalunga alo. Isikhulumeli sebandla leli umnumzana Promise Mkhwananzi uthi balethemba lokuthi inhlanganiso yeSADC izaphathisa abantu beZimbabwe ukuze kuqhutshwe ukhetho okakutsha. Uthi lokhu kuzakwenza ukuba ilizwe libe lamapholisa asebenzela abantu hatshi uhulumende njengalokho okwenzakala manje.
Njengebandla siyakuchothoza kakhulu lokho okwenzakaleyo sikuliphutha kakhulu eliyangisayo elizweni leZimbabwe.
Umnumzana Mlungisi Moyo olilunga leZANU-PF Central Committee uthi ibandla lakhe lilandela imithetho yelizwe ngakho-ke ababotshwayo ngabacatshangelwa ukuba balamacala.
IZANU-PF yiparty engafuni i-violence and i-message leyi umongameli i-message akade ikhuluma nolanguba uwapha marala.
Inhlanganiso eziningi ezizimeleyo ziya kusola okwenzakale eZimbabwe zisithi abaphikisayo babotshwa mahlayana ngenxa yempumela yokhetho kwezinye izigaba engathakazelelwa ngababusayo. Unkosazana Patience Sibanda okunhlanganiso ecubungula ezombusazwe eZimbabwe Democracy Institute uthi akulunganga okwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Ngoba nxa ungathi uyananzelela ukuthi kathesi ikakhulu laba abangabe bengena kwezombusazwe uyananzelela ukuthi bahlukunyezwa njalo abahlonitshwa, bayatshaywa, bayabulawa abanye.
Ngesikhathi kulotshwa lolu daba bekukhangelelwe ukuba ukhansila Mashojela uzamiswa phambi kukamantshi eHarare lamhla. UJusap usecele ukuba akhululwe ngesibambiso sebheyili. EleZimbabwe lisanda ukuqhuba ukhetho olulempumela ephikiswa libandla le-CCC elithi kwaba lokuqilibezela inhlanganiso ezigoqela eSADC, African Union le-European Union. Lazo zethula imibiko ethi ukhetho lolu kaluqhutshwanga ngemfanelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Okumanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba ajiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi amapholisa asebophe abachayeli bezimota ezifika phose inkulungwane ezintathu, 2,800, ngokwephula imithetho ephathelane lezimota. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi isidumbu sikamuyi umnumzana Joshua Teke Malinga owake waba ngumeya wedolobho lakoBulawayo njalo obe ngumcebisi kahulumende kudaba lwabagogekileyo sizavaleliswa nguZulu lamuhla enkundleni yeBulawayo Amphitheatre. UMalinga uzancwatshwa kusasa emathuneni eNational Heroes Acre eHarare. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Zakazi Studio 7, Zakazi Studio 7, ningabe linjani, linjani? Ayi dina siphelele. Sijabule ukuthi lisinikeza indaba ngale mizindebe yale. Sizwa lezi zimanga zomnankagwa lo sefake izihlobo zakhe lapho. Hey, useyenzi ngani into yekhaya lakhe nje? Nganini ukhulisa umuzi wakhe lo mdemo wakhe? Akalandaba lemuli yeZimbabwe, akalandaba lezulu weZimbabwe, le ndaba lento zemiziyawo. Ekufaka abantu abakhe, kufaka umzukulu wakhe nje kahle kahle, ukhangela isayidi lakhe, akhangela abantu abaselizweni, akhangela ukuthi abantu bahluphe kanjani elizweni. Akulayo into ekhona elizweni, abantwana bafundi, amatitshala, ischool fees, hey, kunzima nje into eseZimbabwe lapho. Hey, kahle kahle nje lo muntu udlala ngabantu, udlala ngabantu. Abantu labo bebeloku abemesaba namapolisa emsebenzela. Uyabona ngithi laba abantu ababeshaya amapolisa ba-right okuphindiweyo. Ngoba amapolisa avuma ukusetshenziswa, ayibona into e-right le-wrong. Athatha konke kwenze ngani ku-right nje. Izinto zonakele elizweni.
Mbingelele enkundleni. Basakazi, ake ngincede amalunga e-CCC. Amalunga e-CCC abonakala elenhliziyo ezincane, kungathi bayashesha ukukhalala. Izano kulula ukuthi basebenzise becabane bodwa ngoba balenhliziyo ezincane. Ye, siyakubona okwenzakala koBulawayo laphana. Kodwa ngicabanga ukuthi khona into uma uyisekela, ufanele uyisekele ngokugcweleyo. Ungasekeli into kodwa kungathi uzitshela ukuthi khona uma kungahambi kahle ku-CCC izano PF khona. Yikho esikubona kusenzeka lapha koBulawayo. Silabantu abanjengabo Sifiso Chabangu bazwakala ingathi bazenza ama-supporters kumbe abasekeli be-CCC kodwa bayasola kakhulu yonke into. Kanti okunye, yebo kungenzeka ukuthi kube lephutha, kodwa uma kube lephutha akufanelanga likhulume ngendlela elikhuluma ngayo into eliyisekelayo. Ungabheka abantu bezano, abantu bezano, izano lobe ingayenza iphutha into embi kangakanani bayayidifenda. Manje lina ngapha ungabheka ngendlela eliyenza ngakhona, liyashesha ukunjani ukukhalala. So ngicabanga ukuthi ikofoti likunanzelele ngoba izano izalichanisa ngamakhanda. ligcine selithethisa umkhokheli wenu selithuka lo muntu elithi ngumongameli wenu selingahlamhloniphi kodwa lizibiza ukuthi umongameli wenu cabanga ukuthi asike sibukhangeleni khona lokhu bantu be-Triple C
Tito Seven salubonani basakazi abahle indaba yenjengule kudala sakhala ngayo indaba yenjengule ukuthi injengule sibulalela abantu sibulalela abafowethu njengule manje mangaba sinatha amapholisa ngicabanga ukuthi ugovernment akayiphakamele akayiphakamele manje sinatha amapholisa namasosha ayivali njengule
Studio 7 nginjani balaleli lani basakazi elikhona konke izindawo ngiyabonga kuba kuleli thuba ngicela imessage yami lami ibalwe izwakale kwezinye indawo namhlanje ngizobuya ngolunye udaba oluhlukile ngoba sihlezi sikhala ngezani kodwa-ke nanguke phela lo mfana lo bathi ngukhamisa lo sebemvotele koBulawayo winile mpela kodwa-ke nanko-ke kathe sisejika sethatha abantu bakubo lesishoneni sebaletha koBulawayo so caba ukuthi nina ngabe yena ubewinile yonke ilizwe leli ube kuyoba khona into ezolunga yini khona lapho abantu bakithi awu lingamsola nje izanu ngoba izwine kathesi singathi rikhile kwenye indawo kodwa mina ngubona ukurikhokholwa ngoba kwayena lo mfana akazange wakhampena sitalo so-ke okwamanje nanku-ke uBulawayo wonke umwinisile lo mfana kodwa-ke abantu bakithi sekumele bathwele baswele izindawo ngebuya abantu besishone bebe bazolawula laba abayibo abavotelweyo abasakhona ukulawula hhayi ake lolukhangelise lolu daba ukhamisa wenlo uzolushiya kude lo lisazokhala abantu bakwamthwakazi vuka mthwakazi vuka emaqandeni isikhathi manje ngiyabonga ukhuluma umqoli simathanda segwanda
salibonani basakazi be-studio 7 yalibingelela labalaleli ngibingelele kakhulu ibandlalelo movement ngithi mayela amahla sixineni ngemkhuleko singalaleli izinto eziphuma kubomgwada ntsho yikho lezo amapholisa esithi khona ozabona ukuthomisa bamnika 1000 bathi bengelazicathulo bengelazigqoko sasi babona la ma-uniform mina vele angaze ngibona umpholisa otshenile isilungisela bona upronyat ngenxa yokuthi uyadla kuzane upief engancindezela amanye amapholisa upromise kakulacala nalo udingelwa nje kuphela ukuthi babengakwazi ukuthi ezikhulumeni ze-Triple C zingadlala ngendlela ezidlale ngayo indaba yokhetho babecabanga ukuthi bazahamba bemangale kumakhothi ezimbabwe so babuhlungu so lingakulaleli khonokho yikho libona betha amalungethu kuyathumba abanye benikwa amacala abangawazi ibuhlungu kuzane upief ukukhuluma nje estudio lapha babevala lina bayakwazi ukuthi ziyabanethela phezulu siyanqoba kuphela lina gcinani ngemkhuleko that's why libona le fazi sibhala iphephithi i-Triple C yaphiwa 3 billion yayibhadala ngama-agenti izinto esingazaziyo kuningi abasazokukhupha kodwa konke khonkyana kithi babedlala ngesikhathi ngoba thina uChamisa siyamthanda njalo ku-Triple C sangena ngomoya la ngengqondo nankuyana koBulawayo bazama ukuviringa bazama ukudiza bazama ukufaka ama-candidate tutu akuzange ngu-7 abantu bakoBulawayo basukuma ngobuningi babatshengisa ukuthi thina umuntu esimfuna koBulawayo nguChamisa lokho kwakochabanga ukuthi bekhulumele bethi abantu bakoBulawayo bazondele amameya uchabanga ukhuluma amanga ubuhlungu ukuthi waxoshwa ku-Triple C mina kangikwazi ukuthi waye ku-Studio 7 kuzane upief bayihloniphi izanu bakhulumisa okugawula abanikazi bezanu
siyalicela Studio 7 sanibonani basaka sanibonani njani ngikhuluma noVusi Mahlango lapho yakwelase South Africa kodwa nami nje ngidabuka le eZimbabwe ayi thina nje sesikhathele ngomkhulu sesikhathele mpela siyafisa ukuthi nje ubuya step down ungena abanye sikhathele nje ngezani sazalwa kuhlushewa namanje siphila kwamanye amazwe kuyahlushewa nje izanu ayikho nje into esinceda ngayo nje sacela ukuthi nje izanu iphume
gum shelele siyabonga abantu bakithi zimbi indaba amadoda lapha kwelikamthaniya abathi bona mabe silikhangele sesibona ilizwe selijike laba ngenye indlela esingasayasini right bantu bakithi mina nje umbono wami engokhangeleyo ukuthi khonoko okwenzakala ku-opposition ngile qiniso abantu ababekhona kudala ngabo-1980 amakhansila ayehambe ethathwa ngawani khumbula omunye ubaba okwakuthiwa nguphuthi wabaleka waze wafika ezambia engukhansila wezapho sokubhokiwe abantu bethathwa betshontshwa so into engiyikhangeleyo lapha yikuthi abantu bacabanga ukuthi into le intsha hhayi kufanele ube active ube strong ube kwazi ukuthi la dila labanye abantu abangumangoyi umangoyi ungabeka kabe uchago kuyafohlela kube kuzolutshontsha uchago lwakho lololo wena uthi ubekile ukuthi uza kunika kuyatshontsha so into engiyitshoyo lapha yikuthi amakansila awe zap abotshwa abamaningi kugcina kwakuthiwa ungaqeda nje 3 months ungayikho kuseshin usukhansela sokuthiwa wena ulovile bekwazi ukuthi bakubophile so i-frustration leyo-ke bantu ndizahlala dibana nayo nathi sinje siyadibana nayo thank you siyabonga
sito 7 siyabingelela siyabonga umsebenzi mina nje into esengiyibona ukuthi thina abantu abasuka safuna umsebenzi South Africa yithi sizowuhlunga kakhulu nge-election le etshontshiwe abanye abantu abasele emakhaya mbela abaphesheya kwey'lwandle abakuboni konke lokho yikho thina sivumelane ukuthi sihamba sebhisha ebhola akula muntu ongathi uyabona isintshukuntshu ngathi abantu boke bavuma ukuthi umnangagwa ungupresident uwinile kumbe bafuna kube njani ngisegcoba abantwana bakhe siba ngamaminista of lok nalokhu ukuthi ma upresident esezathatha abantwana bakhe be ngamaminista lonkosikazi elizwe liyaphambili ngatsho kubana imali yelizwe akakhulumi ngayo ukuthi uzobani ukhuluma nge-RTGS i-RTGS bazohola amatishit i-RTGS befundise ngani abantwana babezikolo so i-school fees siyi-US dollar esitolo kuthengwa i-US dollar but akunamuntu okhuluma ngaleyo nto iZimbabwe singenza kanjani ukuthi ephambili singakuvumi lokho okwenziwa i-ZANU PF kithi singamaZimbabwe so into yakhona iyasiqhuba kakhulu siyabonga
Balathi siyabonga lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 Kwezemelika, ikomiti yedalele Senate isiqalisile ukucubungula idinga ubufakazi bokuthi uMongameli Joe Biden engaba elecala na elokuphathisa indodana yakhe uHunter Biden ukwenza inkohlakalo okungabangela ukuthi axotshwe esihlalweni ngalokhu okuthiwa impeachment ngesilungu. Amalunga ebandla lama-Republicans athi uBiden ulecala. Kodwa abebandla lama-Democrats bathi uBiden uyahlukuluzwa nje kuphela ngama-Republicans abaphindisela ukwenziwa owayengumongameli umnumzana Donald Trump. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Ya, hayi kuyazwakala khona. Ungathi unuka zantungwana khona okwinto okukhona kakuqedakali ukuthi umuntu omdala wayengaphi yena khona lapho kuzenzakala izinto zonke lezi ngesikhathi esesengu-vice president ka-Obama ngingazi ukuthi kuliqiniso yini ukuthi waba lesandla kulezi indaba zomfana lezi ezokuthi athole imisebenzi yona le emkhulu emazweni ona lawo njengabo Ukraine labo China ngoba lapha futhi umbuzo okhona ongathi uyakhathaza ikuthi umfana lo wayengathi kaqualify kuhle ukuthi angene yona le imisebenzi yokuba i-lobbyist yokuzuza i-business ezuzela amazwe lawo so-ke angazi-ke konapho hhayi lapho kangakuboni kuhle enxenye ngathi mina kodwa simelele sizwe ukuthi laba abadingisisa nge-impeachment bazatholani
kuyayenza yini ukuthi uBiden uyise abe lecala kulokhu okwetheswa kona indodana yakhe uHunter ukubona njani wena
ekunye ngikubonayo kuyipolitics nje eyokuthi bazama ukuthi baphazamise uBiden ukuze anga-electwa njengoba okhulu angakiwo la kufanana lo uTrump elezinto eziningi ezimlandelayo ukuze angangeni abuse laphana njalo angithi laye bake bam-impeacha ama-democrats engama-majority ku-House of Congress so kungaba nje kuphindisela nje wanitshaya isihlathi lamza kutshaya isihlathi
Hello-ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esesigabeni se-Texas. Singakehlukani-ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. UZulu ukhala ngokucitshwa kwamandla kagetsi Mahlayana osokusanda kulezi nsuku lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa wayethe akusoze kwenzakale esithi yena kungenzakala abantu bamtshayele ucingo. Inhlanganiso yomanyano wamabandla ancintisa kukhetho ePoland ithi isizimisele ukuqala umsebenzi wokucebisa uhulumende ngemva kokhetho olwedluleyo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, igama ngu-Chris Gande. Silazwe ezinye njalo ntambama ngo-7:30.